ukumanya nalokhu waqeda wona kwana kubulawa kwabantu kwakukhulwa bakhona ekuqaleni. So yikumeda okwakwancedayo kakhulu ukuthi kulo manyano lolwana unkomo owangena kilo engakuthanda kodwa waya ukuthi wangena ekutheni aqede udubo udubo lwalukhona lwaluphathelane lokuthi ukubulawa kwabantu khona kwakukhona kwakuqala. So kathethi ngesikhathi sokuthi amathuba lalana alahlekayo akuqala lana akubuye lawo amathuba akhona kuzobonakala intuthuko ebambekayo kwele Mandebeleni.
Ye, siyabona ukuthi-ke umnumzana Dumiso Dabengo wagcina iphuma labanye bakhe kumanyano weZanu PF leZaphu. So-ke singathi abantu abasala khona ngale kuZanu singathi kume njani khona manje bayakhangelwa kuhle ngabantu kumbe abantu baphonga ukuthi hayi bakhona ngale baphonga ukuthi sisece nje.
Into Dube ehluphileyo kakhulu yikuthi abantu oDumiso Dabengo amadoda asibili lani amadoda anela iqiniso into zingamanga kuhle ebandleni leZanu PF bathiya amadoda angathanda amanga kumbumbuzi into ezingayisiza kodwa zirayi ubaba Lwana umdaba wayekhona wawona ngesikhathi saba wayelokhu ewona siya phambili ilizwe laze laba lili kakhulu abantu abanjengabodabengo kwangaza kwabavumele ukuthi bethi into leyi iqondile yona ingaqondanga kwazokwaza ukuthi banokuthi bethi imbuzi le ngensikazi yona beyikhangele ikuthi ngenduna bakwala lokho Dabengo yiwo amadoda lana esiwakhangeleleyo mina njalo ambasole Dabengo ukuthi kuthiya kwabo ngobana akungelayo kodwa isithembele ukuthi esehambile ubaba lo owayenguye onguye wawona zonke izinto lezi ubaba lo wahlala kakhulu embusweni 37 years is not a joke wahlala kakhulu wawona kakhulu wenza into zamazimbi kakhulu nokuntala umanyano lolu aluzanga luthi lethele lutho thina emveni lokhu kanetha sikhangelela ukuthi ngathi sesilobukhokhela obutha lokhu sicela ukuthi umanyano lolu lukhanye abantu lakithi kwele Mandebele babonakale ukuthi labo bayathuthuka basuke ezingeni aqhekile okwayizolo lokhu belinondezelo umbuso kamgaka.
Ye, kodwa kungenzakala yini khonokho njengoba abanye besithi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa kunganulesandla kulokho-ke umbuqazi wekukurawundi so khonapho-ke awubona ukuthi kulenkinga.
Mina angifuni ukungena kwento zombhuqazi kathesi mina ngifuna ukuthi ngingene ekutheni ilizwe lethu sikhangele ukuthi liye phambili njalo ngikhangele umbuso kamnandaba uwumbuso ozosiphathisa thina ozosithuthukisa thina njengezimbabwe njalo asitheni sibekele eceleni izinto zonke lezi ezinye eziningileyo bese sikhangela phambili sithi thina asike simnikele ithuba umnangagwa simbone ukuthi uza kwenzani zazani ukuthi kathesi umnangagwa ingene embusweni izolo abantu beqasha ukukhuluma izinto ezininginingi kathesi umnakwa alethe ukudla ethebulini kadale imisebenzi avuselele i-economy senzele ilizwe lethu lithuthuke liye phambili njalo asilinganise thina emathembeleleni ukusilela kwethu kwasala esakwenziwayo izolo lokhu emuva siye phambili lathi silingane nemgwaqo yethu ibe mihle nemgwaqo elanye amasungo carpet landandale siya khona ngale intuthuko lana kathi khona khonale kwamashoraland la ibuye ngobuningi bayo intuthuko yakhona silingane sonke ngokuthuthuka kulezinto lethu lezimbabwe njengoba siyilizwe lethu ngokulingana kungalamunye ukuthiwa ilizwe lelingelakhe ngokuba ngcono kakhulu kulo munye siyimihlobo ethiyeneyo kodwa ilizwe lethu ngelethu sonke siyimhlole njalo sonke singamazimbabweni ngokunjalo ithuba lomuntu umnanagoba asimnikele ithuba enamapholisi zakalethileyo ngamapholisi zaamukelayo ebantwini atshengisa njalo ukuthi ungumuntu ozimiseleyo athuthukise ilizwe leli liye phambili.